uJohn Mpanduki utholakele amalunga ethu eprovince eMasvingo leloya lethu lihambe ukuyamthatha lapha kwanise khona ukufonela isihlobo kuyinto elisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama-activists lalaba abamele amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelane indaba eqinisa ukuthi kube le nguquko elizweni. Kuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi amapholisa lawo athi amangala ngosehlukelo esenzakeleyo, yikho kufanele ukuthi ke bethi bona bethembise ukubana bayinvestinga indaba leyo ukuze kuyazakala ukuthi kwahamba njani.
Utholakele echayiwe na kumbe uziphilele kuhle akula akwenziwe?
Uyatholakala ukuthi ubana wathotshwa njalo watshaya, even kungabonakali ke amanxeba njenga okuyenziwa abaningi, even lathi esakwenzayo size sithunjwe ke izalimpiyefu, kodwa siyabazi ngabantu asebaphefekthi indlela zabo zokuhlukuluza ama-activists ngokuthikathesi uyakwanisa ukutshaywa endaweni okungasali khona kulezi londa, kodwa kubonakala ukuthi sekuhlungini kumbe kuvuvukile. Yikho ehanje esibhedlela ukuthi kuyebonakala ukuthi amathambo ame njani njalo lokuthi ama-internal injuries awasustainileyo ame njani njalo lokuhlukuluzwa psychologically okuyinto ebuhlungu enzima kakhulu. Sikhangele ukuthi uJohn ngumuntu ke o-involved kundaba zama-business, so kuyabe lama-problem amaningi ukuthi uza-operator njani, esebenza njani, ngenxa yokuthi uyabu-threateniwe ukuthi sizakuchisela amashopu, siza kwenzela lokhu lalokhu, okuyinto okufanele ukuthi incedakale ngokutholakala i-social psycho support.
Manje lina njengebandla lithini ngalesi sehlakalo?
Yeah, thina njengebandla silungisisa indaba yokubana yikho sithethe indlela yokubana indaba iye emthethweni ukuthi ku-investigate abantu laba njengoba ethunjwa bamtshela bathi ke owamthathayo ngu-Constable Ndlovu. So kufanele ku-investigatewe ubana uNdlovu ngubani njalo la ekwazi ukuncedisa ibandla lethu i-legal team ukuthi asetshente abantu bakhona banjani, le moto abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu laba be-helped to account. Kuyinto engaba nzima ukuthi kuyenzakale namuhla, kodwa ngelinye ilanga kuzaba ke le justice mayelana labantu abathumba abantu esenza izinto ezingaphandle kwemthetho, kodwa extrajudicial treatment and persecution yama-activists abamele amalungelo ngokuba ngabantu abaprotektwa ngumthetho welizwe. Yikho sithatha leli thuba ukubiza izizukulwane zeZimbabwe kubana kufanele simanyane ndaweni ilungise indaba yodubo elisezweni, udubo leZANU-PF, uhulumende obusa ngokuhlukumeza abantu, obusa ngokuzifaka ebantwini ngokwenkani, ukuhlukumezwa kwabantu abathiyeneyo. Izolo bekungama-journalist, namhla ngama-activists, sasa ngabafundisi, sasa ngabanye abatshiyeneyo. Kuyinto okufanele ilungiswe ngokuresolva indaba ye-leadership elizweni leZimbabwe kubana kube kubuye uhulumende omutsha ukuze abantu bebe lokuthula njalo abantu beprotekte nxa besenza amalungelo abo kunjengokutshengisela lokubiza ukubana abantu be-akhawunti abasemthethweni ngenxa yokuthi kungumsebenzi wezizukulwane zeZimbabwe ukubana bekhole i-government order nxa kulezinto ezingayenziwa kuhle. Nyabonga.